abasakhulayo abaningi bathi ibutho leZimbabwe kalisetshenziswa ukuvikela ilizwe kuphela kodwa lingenela kwezombusazwe lokubethusela ikakhulu ngesikhathi befuna ukutshengisela lokukhuluma abakufunayo. Bathi selokho ilizwe lathola uzibuse kwakumele kube le ndlela ezibalulekileyo zokuba ibutho lingangeneli kwezombusazwe. Bathi loba nje isisekelo sombuso welizwe sikubeka kucace ukuba abebutho akumelanga angenele kwezombusazwe, lokhu ayisikho okwenzakalayo eZimbabwe. Umkhokheli webutho leZimbabwe, uLieutenant General Anselm Sanyathwe, usanda kutshela izakhamuzi eNyanga ukuba wonke umuntu kumele asekele ibandla leZANU-PF. Wagcizelela isithi ibutho lizabamba ngamandla abantu eZimbabwe ukuba bavotele iZANU-PF. Abasha bathi okwethulwe nguSanyathwe ukugenqulwa kwayengumongameli uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017 lokunye kuveza ukuba ibutho liyingxenye yebandla leZANU-PF. Osakhulayo uzikhethele Dube uthi kunzima ukuba aqhube umsebenzi webandla lakhe eleCitizens Coalition for Change ngoba wesaba ukukhathanyezwa ngabakuhlangothi lebutho lwabasebenza insitha lokwenzakala eZimbabwe olwe-intelligence unit.
Amasosha akumelanga ukuthi aphathe ngenhlelo ezizezombangazwe ngoba umlando wabo ngokuthi basiprotekthe njengelizwe lonke, hayi khona ukuthi baphatheke kwezombangazwe. Nxa sebephatheka kwezombangazwe akusuka kube nzima ukuthi ngubani lobani ofuna ukuphatheka kwezombangazwe, loba i-constitution isitho ukuthi sonke sinama-freedom of choices ukuthi ungaba le-choice ukuthi yu-assembly lalaba lalabana kwezombangazwe.
Ibutho liyakuphika ukuba lingenela kwezombusazwe eZimbabwe. Imizamo yokuthola igceke labakubutho yehlule ngoba bebengasabeli incingo zestudio 7. Abakubandla leZANU-PF bathi ibutho leZimbabwe likhululekile. Osakhulayo okubandlaleli uThethi Ncube uthi bathakazelela okwenziwa libutho eZimbabwe.
Ngingakhangela izwekazi leZimbabwe, izwekazi elilokuthula, yizwekazi elinestability, yizwekazi ongeke wazwa izinto zobudlwangudlwangu nje ezifana labo-terrorism, into zobudlwangudlwangu ezifana lama-rebel, into zobudlwangudlwangu ezifana labo-gun violence, landline. Konke khonokhu akuzenzi, kwenziwa ukuthi silamabutho ethu asebenza ebusuku lemini ukuthi iZimbabwe ibe lokuthula konke khonokho elakho nami.
Kodwa ingcweti kwezombusazwe ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uMnumzana Bekezela Gumbo uthi kunzima ukwehlukanisa ibutho leZimbabwe lebandla leZANU-PF
nabangani. So yikho indlela okwakufunjwa ngayo iZANU leZAPU, amasotsha abo la kuthiwa esibiza kathi sithiwa iZimbabwe Defence Forces. So kathesi sithethe uzibuse abadala labo babe-retire ku-army bejoyine bebuyele ephathini yabo, kwakungani nje kuba yi-transition yokuthi umuntu uma usuqede u-army uqhubeka ukuthi esikhundleni esiphezulu ku-government ngoma-parastatal. Yindlela amasotsha abambe ngayo i-political economy eZimbabwe.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo, unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ebhethi likaZulu, uyakusekela lokho esithi ibutho lephula ilungelo loluntu ngoba labulala abantu abayisithupha kusanda kuqhutshwa ukhetho ngomnyaka ka-2018 lokunye.
Ibutho leli esilalo ayisilo ibutho esasilikhangelele especially njengabantu balumkhono welizwe. Besikhangelele ibutho eliqakathekisa ilungelo loluntu, ilubutho elihlonipha imbono ethiyeleyo.
Ikomishini eyayihlolisisa ukubulawa kwabantu laba ngomnyaka ka-2018 eyehalima Mohlanti Commission yakubeka sobala ukuba ibutho labulala abantu mahlayana. Kuthi njalo enye ikomishini eyayikhokhelwa ngugqwetha uMnumzana Simplicius Jiyambakwe eyayihlolisisa umbhuqazi wegugrawundi owabulawa abantu eMathebele neNkabazwe, yi-5 Brigade abafika 1,120,000 kukhanya yethu ngeuhulumende okwesabekayo okwenzakala ezabelweni lezi ezaziphansi kwebandla leZaphu. Ihlolisiso kaJiyambakwe labanye bakhe eyenziwa ngama-1980s lokhu ingakavezelwa uZulu. Ngimele i-227 Harare, ngimlozi loZindlovu.